isiqwayiso esivela kuwonke umuntu weZimbabwe inhlangothi ezizimeleyo upresident uChamisa njalo kuzizalane zeZimbabwe ezizimele zodwa ezithi zona ziyaxwayisa ukuthi abanye bonke abakade bengacabanga ukuthi baregiste ukuvota baregiste khonokho ngibone ngani kuyinto enhle kakhulu ezasisiza lokho kwenzakala kwele Zambia ukuthi liyabona ukuthi kulolu khetho abantu abaphumileyo babe baningi ukwedlula ukhetho oludlulileyo kwele Zambia kule sifiso esikhulu kakhulu ukuthi kwele Zimbabwe kube khona amavote akapresident Nelson Chamisa afika 6 million ngo-2023 ngalolo hlobo kufanele abantu abangu 6 million abavotela uyinguquko kwele Zimbabwe bazimisele ukuthi bayeregister babhalise isikhathi sesekhona belungiselela ukuyavota ngo-2023 lolu khuthazo luqakathekileyo njalo sikhangelela ukuthi luzaletha inguquko enhle kakhulu kuzwe lethu elihle kangaka njengeZimbabwe eselibhidlizwe ngendlela embi kakhulu ngumbuso lowo okhona kwelamanje.
Abanye bathi abamboni ekhankasa umnumzana Nelson Chamisa ekhankasela ukhetho oluzayo kumbe ekhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota. Uzalithola njani inani elifika ku-6 million?
Kuqakathekile ukuthi sazi ukuthi upresident Chamisa ngumuntu womthetho njalo uyakuqakathekisa ukuthi abantu banga umkhuhlane khona okwamanje kodwa siyazi ukuthi njengoba libona ukuthi eZambia kwenzakala ukhetho bangezelela inani labantu abavotayo ngamanumber ayedlula 1 million kutshengisa ukuthi abantu lapha abakhona zikhona indlela ezishiyene lokwenza amarali ezingabamema njalo zibakhuthaza ukuthi bangene ekhethweni. Inkalakatha yodubo esikulo kwele Zimbabwe itshengisa ukuthi vele omunye womkhankasi omkhulu kapresident Chamisa umnangagwa ngoba angalele siyaphambili siyehluleka abantu bazakubona lokhu kulithuba lokuthi bantshintshe indlela abasebenza ngayo ikakhulu ekungazami ukuyavota ngesikhathi sokhetho.
Inani leli ele 6 million lifike njani kulo? Ngobani labo? Njalo bayenelisa yini ukubhalisela ukuvota njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi akula zithupha?
IZimbabwe silabantu abafika 20 million. Amanani lawo abalwe kahle kukhangelwa izigaba lezigaba lama province. Kukhangelwa ukuthi kungaphuma abantu abangaki nxa kuyikuthi wonke umuntu ubhalisile kumbe abantu abaningi babhalisile ukuyavota. Yikho umkhankaso khona kathi singokuthi abantu babhalise ukuyavota.
Uthe umnumzana Chamisa akafuni kube le mbuthano engamemethekisa i-COVID-19. Zikhona yini ezinye inhlelo aziqhuba kwezinye indawo njengekulenjini ukuthi akhulumisane labalandeli bakhe kumbela labo abangamaziyo abafuna ukwazi ngaye?
UPresident Chamisa sikhuluma manje utholakala ngendlela ezishiyeneyo eziningi esebulenjini lezi ngekho ebulenjini siyakhulumisana labantu ngendlela ezithatha amaqhinga ukuthi abantu bangabanjwa ngumkhuhlane. Ngibona ngani lokhu kuzasebenza njalo siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe sedidiniwe kakhulu ngokudubeka.